Mina ndekretu zabalo mekhulu. Ngoba ukubana kathi sikela ku 1980 ngakhangela into enzakalayo ngo 1980. Izanu ngakhuluma ngezanu ngo 1980 nansi sekuzapha. Yayitha yagcila kakhulu ku politics. Yathathi yasebenzisa political power konke wangena konke okwenzakalayo. Kuthe ngo 1987 sekuyi United Zanu PF kwaba lobubelo sesisebenza ndawonye. Kuthe ngemva kokufa kwamdala kwabuya kwehlukana futhi kwagcila futhi politics of 2008 to 2013. Kuthe sesiyafika laphana amaphathi zihlangene kwabuya futhi i-economy yelizwe yaba elunga sesihlangene ndawonye. There after kwabuya from 2013 iZANU PF sisiba le internal political struggle njengeZANU PF. Ba concentrate futhi ku political struggle be chia economic struggle ukuthi ukuthi economy izingavuyiselwa kanjani okwenza thina labanye abakuzana PF but akudingakathi sokuthi sikhuluma ngepolitics singakhulumi ngenotho yikho umongameli okhona kathesi kakhulumi ngepolitics ukhuluma ngenotho yokubana kathesi asikhulume ngenotho sike sishiyange ngamandla ezombangazi sifake amandla okubana inotho ivuselwele esesile minyaka eminingi ngaphansi kalo wengumongameli sithi lizayilizwe singelandawo lokwenzakala elizwe ezongethina sikupower eso sikufuna kathesi ukuthi akutshintshe ukuthi ngubani olamandla kuthiwe ngubani oletha ukudla etafuleni ebantwini.
Mnumzana Ndlovu, uyawakholwa amazwi ka-Alderman Ndlovu?
Amazwi ka-Alderman Ndlovu aliqiniso ngathandileyo ngokuthi iZANU PF yiyo ebulele i-economy. Lawo mazwi ayimqotho aliqiniso umfowethu ngijayela ihlombe kulokho. Ukufake njalo sibili uthe yikho kathesi befuna ukukhangela ukuthuthukisa i-economy ngoba bayidiliza bebangayiphawa utsho njalo. Number three
abantu yakhuluma.
Number two sile bhasi, ibhasi leyi driver udriver ulohindi wakhe athi ke uhindi wakhe ngusenatheni yabe sesithi hayi driver phuma mfuthele phandle abe sesale driver athi hayi badala mina ngalifikisa kuhle kodwa bebengena bedriver bebonke bebona bebonke siyakwazi ukuthi ekugovernment from 1980 up to abaqoshwe ngonovemba umgabe bebesebenza bebonke lama-strategies abo abasebenzisa ngo-2013 ngo-2008 bebebonke besebenza bendawonye yikho-ke sithi inonke kwakulangezela ngathi hhayi i-economy sengiyilungisa mina kathesi ikanti bebeyidilize bebonke lo mgabe iZANU PF yafayalusa i-economy yelizwe lezimbabwe.
Ingqobe isikuwe Alderman Ndlovu,
kufanele siyehlukanise izinto lezi. Ukubana iZANU PF yayibusa yayilabantu abaku-MDC labo babekhona ku-government right ukuthi sikhali sokuthi udriver lo thina kuZANU PF bona from 1999 i-MDC yangena uhulumende. So let me put it this way, practically i-constitution yelizwe yayinika upresident amandla amaningi okwenza ukuthi upresident umgabe wayesenza ama-decisions amaningi awanikwa i-constitution yelizwe esenza ama-decisions njengokuthi upresident uzawuthi upresident uza le constitution yeparty la imnika the same powers yikho kwakusenza ukuthi umuntu one kube nguye oyenza ama-decisions. Abanye labo besisa-driver babengela decision abayenzayo okwenza ukubona bethi akumelanga sivumele umuntu lo abe sikhokhela yedwa, kumele sithuthume thina sitshintshe indlela esesenza ngayo. Ngani? Ngoba khonokho esakwenzayo uthe bamqotha umnankisibela uDlovuza kumelanga khululanga elizwini kathesi bakhululeki kwenza konke okwenzayo under i-new dispensation kamnankakho ngenxa yokuthi usekhululile lokho okwekusenzwa umgabe esakunanzelela ukuthi umuntu lo i-constitution yelizwe le constitution yeparty kumnika amandla okwenza ama-decisions ayedwa okuyinto embi okungamelanga sivumele thina.
Mnumzana Ndlovu, wena ubone ngani umnumzana Thamisa yena angalethela ilizwe okungcono yini kulalokho okwenziwa ngumongameli Mnanga?
Umnumzana Thamisa uzayenza umnotho weZimbabwe uvuseleleke. Njengoba uNdlovu ekhulumile ngo-2008 sangena-ke uhulumende sibambene la izano PF lo hulumende waletha imali waletha yesidola waletha ukuthi izinto zitholakale ezidola waletha ukuthi amaspeaker abuyele emaclassroom waletha ukuthi imfundo evuselele zonke izinto zabuyele endaweni yakhe sitheko siphumile uhulumende ngo-2013 yikho waqalisa khona ukuthi sibuyele njalo lapho sasikhona ngabo-2002 kutakubo 2008. So kuyathengisela i-capacity silayo ama-lines efoni layina leyo efoni elingifonele kiyo ayithenga nge-$6,000 nje imali ayithenga inkomo ngaleso sikhathi kodwa kathesi uchamisa uthese nguminista we-ITC bahlalisa ukuwathenga ngedola umodavid colcard benza amatisha abuyele badinga ukuthi isikolo zivuselele abantwana bafunda baphumelela ubeingazi bayivuselela ikho i-capacity balayo uminister of finance bakuthenga ibiti umnotho wabuyela endani yakho bayesipenda ngalokho esilakho hhayi sekwezanupheka ukuthi basipenda ukudlula abalakho bese beboleke futhi lesithemba thina saka-30 July abantwana bezimbabwe sinesithemba bazavotela uchanisa ilizwe lizabamnandi lizabaswit lizaphela ishukela kumnandi abantu babuyele emsebenzini abantu khalise bazikhethele ukuthi mina ngifuna ukusebenza mina ngifuna ukusebenza hatho ukuthi sonke sihlela nge-informal sector kathesi kubi kuyatshengisa ukuthi ilizwe ke kalilababusi ilizwe kalilabakhokheli esilakho ngama-resources kodwa okhokhelayo ongalungisa ukuthi ibele kuthi kakho yikho-ke sakasesidulayo amazimbabwe azafaka umaneja uchanisa ngoweza sikhokhela umnotho obuyele endaweni yawo obe muhle kakhulu hatshe kwezanupiyef
siyabonga ungasigqibela lingxoxo u-Alderman Dlovu
mina ngawugqiba ngokuthi awekathesi ndeqinisa uchanisa kasuke abe la i-capacity yokuthi ayenze khonokho akukhulumayo is easier said than done now mna ndeqinisa ukuthi mna ngigoga ngiyumuntu ozawuthatha ilizwe leli asise lapho esikhangelele khona uma singamnika ithuba lokuthi asikhokhelelwa kathesi
itsho ngani njalo lokho engenile sokuke kwaba lobubelo yini njengoba abaningi besithi izinto lokho ezinjalo
now vele kuyabe kuhlola ukuthi umsithandekile ukuthi umuntu angazithwala namhlanje avuke ebeletha kusasa umuntu angazithwala ubeletha ngemva kwenyanga ezi-9 kodwa thina ngikwenzakala kwezinye indawo ama-factory ngiyananzelela mina lapho engisebenza khona kathesi iminyaka le ephelileyo besilabantu abangu-30 2000 kodwa kathesi sesasivuselele kokuthi sesithatha ukuthi labantu abayi-230 njalo besinga-exporti ngaphandle amazwe onke sisaba ukuthi bangathenga ngaphansi kombuso kamgabe kedwa kathesi lanamhlanje ngijiyele emsebenzini kulabantu abavela kwelinye ilizwe bezothenga kithi into engakazenzakali